ngilithanye lingathokozi ngokuvumela abachadileyo ukuba babe nabanye abantu abangathandana labo ngaphandle komtshado ngokusemthethweni. Kodwa kukhanya kulezinye izigaba zomthetho ezigoqela ukuphiwa amandla kwezinduna ukuchadisa abantu ezigabeni zabo kanye lokungavunyelwa ukuchadisa abantwana abangaphansi kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili i-18 years. Obekhokhela amalunga edale lephalamende emele inkulumane engoyebandla le-MDC umnumzana Kucaca Phulu uthi bazwile imbono yabantu bakobulawayo.
Namhlanje besihamba nge-marriage bill sibuza abantu ukuthi bathini ngomthetho lowo. Sikhangele izinto ezifana nokuthi abantwana abancane abangaphansi kwe-18 years akusavunyelwa ukuthi basiwe emendweni kube bathade. Sikhangele izinto ezi-close forty wama-civil partnership. Sikhangele umthetho omuhle kakhulu othi izinduna sezivunyelwa ukushadisa ezigabeni zazo.
Umnumzana Lindani Mpofu oyisakhamuzi sakobulawayo uthi akwesule isigaba somthetho esivumela abantu ukuthandana labantu abaningi.
Right, indaba leyama-social partners leyi kuzadiliza imizi ngoba kuzagcina sokudiliza imishado eminingi.
Obamele inhlanganiso ye-Women's Coalition unkosikazi Petronella Juma uthi akungancindezelwa omama abathethwe ngokwesintu ukuze mhla umtshado uchitheka labo kube khona abaphuma lakho.
Nxa sikhangela indaba yama-civil partnerships leyi sithe sicubungulisi sabona ukuthi omama nxa sesisithi u-close forty akakhitshwe wonke siyabe sesibancindezele sibavalela ilungelo labo elokulinganiswa kwamathuba eleku-section 56. Ngalokho thina sithi akareviewe u-section 40 u-close 40 abuye esengendlela ebhalwe okuvumela ukuthi omama abeyenzileyo ngokwesintu lalabo abaxotshelwa ebadodeni abo ngoba sebezithwele bakwanise ukuthi mhla imendo yabo ichitheka bakwanise ukuthi bathole labo i-property.
Umnumzana Christopher Dube isakhamuzi sakobulawayo uphathe ngeminyaka amantombazana endiswa ngayo.
Obaba nabomama lapha kulento enje la lapha into esifuna ukuyikhuluma lapha nje singabantu abakhulileyo kule ngozi eziningi ikakhulu laba aba-under 18 years ukuthi untombazana umntwana onguntombazana abonakale esezithwele bakithi umzimba lo uyafuna ukuthi wakheke lo uqine ube mathuwa ngaphakathi ukuthi usungaba usungemukela ukuthi ugcine umntwana esiswini hatho ukuthi into ingakavuthwa wena usuhluyigangalaza uyilokhuzi sicela kukhungani ukuyaqongiswa mbijana khonokho kuyiminyaka.
Unkosikazi Stars Mathe Thebe ilunga ledale lephalamende yena-ke uqinise uzulu ethi besebekubonile labo ukuthi lokhu akusoze kwemukeleke ngokwesiko leZimbabwe.
Nginanzelela ukuthi abantu abaningi baphatheka kakhulu ekuxoxeni ngomtshado owabantu abaphonguhlangana endleleni esithi ngama-social partners. Abantu kabawufuni lokho.
Uzulu ukhanya engajabuleli ukuvumela ngokusemthethweni ukuba abantu kungakhathalekile ukuba bachadile kumbe hashi babe lobudlelwano labantu abehlukeneyo baze bafikisane lasemacansini. Amalunga edale lephalamende abethapha imbono kaZulu batshele abantu ukuba labo edale basisolile lesi sigaba somthetho kukanti kukhona kodwa ukuhle okumunyethe yiwo okunjengokuba induna zizaphiwa amandla okuchadisa ezigabeni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathalile Masuku.